Intengo yempahla ezitolo iqhubeka ikhwela ngesiqubo osekubangele ukuthi inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi iZCTU ithi abaqatshi kumele bengezelele iholo lezisebenzi ngesilinganiso esifika amakhulu amahlanu ekhulwini i-50%. iZCTU ithi intengo isikhuphuke ngesilinganiso esikhulu osokusenza izisebenzi iningi lazo elihola imali engaphansi kwamakhulu amathathu i-$300 zehluleke ukuzinakekela lemuli yazo. Enye impahla efana lesamende ibingasabonakali kodwa kathesi lapho etholakala khona ithengiswa ngentengo esikhuphukile. Isaka ebelisenza $12 linye selitholakala kwezinye indawo selisenza i-$25. Kuthi koBulawayo ngomvulo inyama yenkukhu ibingasatholakali. Umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyewoza uNkosazana Magodonga Mahlangu uthi intengo isikhwela mahlayana ezitolo osekusethusa uZulu.
Ya, ezomnotho kazimanga kahle ngani ngoba ngikhuluma nje bengikhangela ama-reports avela kumalunga ethu kuma-communities, ama-activities ingxoxo asebexoxisana ngazo. Bathi ama-basic commodities, anything nje into ziyakhwela ezitolo. And okuba mangalisayo ukuthi unxa ungena esitolo, uyathola esitolo bengikhona bexobula intengo endala, befaka intengo entsha. So i-price lay increase from the shelves. And I still understand ukuthi kwenzakala kanjani. Lokho sikubone ukuqala kwenzakala ngesikhathi yaphana silindele ama-results ukuthi i-court ruling ukuthi kwenzakale. Sibone intengo nje isenyuka ikhuphuka kanjani. And impahla zikhwelela on the shelves. Yikho kungani kuyasimangalisa ukuthi rathi vele kuhamba njani khona lokho. Konke akula nto engaqansiyo, yonke into yakhona iyenyuka nje. Esingakawuboni ukukhuphuka kwa singathi yisingwa. Kodwa okuningi lokhu ama-basic commodities amanye lawa akhwelela kuma-shelves. O-beans bengikhangela ama-beans izolo akhwelile. Ngithole bekhipha besenyukisa i-price yangkhona kuma-shelves. Yonke into nje. Ungakhangela ngathi akula nto engakhweliyo. Ngoba le singakhangela kulaba abafuya inkukhu, ama-vaccinations enkukhu. Kulenye suke $16 yaye $106.
Abanye bathi intengo ikhwezwa ikwehla kwesisindo semali yohlobo lwe-bond nxa liqathaniswa le-dollar le-Melika. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi kukhanya intengo yempahla ezitolo iqale ukukhuphuka ngamandla ngemva kokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
Kungaqhubeka ngalolu unyawo lolu esilubonayo njengoba kuqalise nje ngemva kweviki undoda lwe efungisiwe. Angazi ukuthi kwazi inkosi lokho sibili ngobana akunamuntu ongakuchaza kuyabo kunjani kodwa ubunzima yabe sebuphinde baphindeka kaningi-ningi ngoba phosa zonke izinto vele zizasilela njalo nxa zisilela le mali ingekho yikufa kwabantu phela lokhu kodwa kwakhathesi hhayi kulukhuni kunzima.
Kodwa umsekeli webandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi abantu bengasoli uhulumende ngoba engakaqali umsebenzi ngokuqotho njengoba ledale lekhabhinethi lingakakhethwa.
Mina ngiyakunanzelela ukuthi intengo yezinto ikhwelile sibili kakhulu into eyakhangela kubo i-building material lapha isamende sesikwezinye indawo lapha sesingama-$18 kubangelwa yini khonokho masinyani nje njengoba sidlula phakathi komumo lo kuyamangalisa kakhulu. Kungani kuyasethusa ukuthi mhlawumbe kumbe kule i-sabotage ethile engabivelela ngathi but kuyamangalisa kakhulu ukuthi izinto ezibangelwa yini lezo. Angivumelani nalabo abathi uhulumende kala macebo ngoba uhulumende wakhona nalo abathi kuyehluleka kala macebo kakabi khona ngoba upresident yikho ezahlela i-cabinet yakhe. Upresident ugcotshe last week i-cabinet yakhe usezayifaka anytime kusukela kathesi kusiya phambili. So umuntu ongakaqalisa umsebenzi uyehlule kanjani ongakaqalisa umsebenzi? Oyehlulekayo ngulo oseqalile umsebenzi. Ngingathi sisamele ukuthi umsebenzi uqale lapho sizabona khona ukwehluleka kumbe lokwenelisa kwethu emsebenzini yonke ekhona phambili kwethu.
Ukukhuphuka kwentengo lokhu kuza ngesikhathi amanye amafekitali, ikakhulu amankampani awokwemba, esevala kuxotshwa izisebenzi eziningi.